Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 24 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokudilika komnotho.
Asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2%.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni obukhulu ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezimbili 1940 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika njalo ukuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,370 kuthi abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 10,148. Abaphethwe ngumkhuhlane lo sikhuluma nje sebephezu kwezinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,180. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abantu abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngoba behlulekile ukuthenga ezifela emlonyeni ngenxa yokudilika komnotho lokudula kwezinto. Ithi njalo kwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-coronavirus wona obangele ukuthi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi ngoba amankampani evaliwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso emhlubulweni ongentshonalanga kwelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Izisebenzi bezichidula zisebenza nzima okomnyaka wonke. Kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcitshi babo kungatshe ezijene emsebenzini. Kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo. Ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele mvuthu usebenzelena kukhanye lutho. Kodwa singakutsho ukuthi lanxa kunjalo kuzisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambeni ndawonye singadonselani. Kungabi lalokho ukuthi umnye udonse siyala umdongo ngoba ungenza njalo isitha kulapho esikholisa khona. Isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana. So kuzisebenzi kithi asibambaneni.
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu. Uhlupho lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla yezitolo azithengeki, izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi phongelese ukuthi nje amakhala bengaphezu kwamanzi esithina i-poverty bottom line. Izisebenzi ezinebe zingafiki kuleyo mali. Kusitsho ukuthi vengxa ungasafikanga uDonsa Nzima. Intengo zezimpahla ezitolo lama-services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga. Isizathu sakhona sisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithina i-multi-currency. Kule bhondi yeZimbabwe kuyasebenza iround ye-South Africa kule US dollar esilayi amadola e-America la asebenzayo. So uzananzela ukuthi xavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa into ukuthi sihambe kuhle. Enungananzela kathi singokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo. Abakwenzileyo ukuthi kathi sibethi bona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar. Nxa uthenga ngebhondi sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenza eyonkambo omnyama isithi i-black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima. Ihole ezilihwalayo liyabe lingasela amandla, lingasela ncedo. So ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo. Ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima. Njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 kufanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi we-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesechuma abantu ukuthi bangabe baningi.
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi, kuyini elifisa kwenziwe?
Impendulo iyodwa. NjengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulume ngani angazi iminyaka amingakusikhulume into efana nayo. Ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinengi ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume okuthiwa yi-multi-currency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inothi eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar. Nxa ukuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irand engenayo kube yodwa imali esebenzayo, kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali laso siyethenga singasahluwe i-rating. Ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithole kanzima, abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane. So nasothi bahlala abanikazi bezindlu lokho esithi ngabantu abamaloja. Ngaso kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali nxa sebebhadala amarendi babhadala ngemali yemzini. Ubhadala ngamarandi kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa no-holy bond. Khona kuhle kusho ukuthi uhlutshintsha imali yanihliphele, singakhulumi ngokudla, singakhulumi ngabantwana abayizikolo, konke lokho singakhulumi ngakho. Singakhulumi ngokuthenga imithi abantu nxa begula, asikakhulumi ngakho konke lokho. So ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende kasebenze i-US dollar abantu bahole yona yimpendulo. Enye futhi impendulo ukuthi lathi zisebenza ke sibambanene. Ke seke luba sivalwa amehlo sithengisa into ezingasebenziyo. Ake sizimeleni silamalungelo acacileyo abhaliweyo ku-Labor Act, abhaliweyo kumsekelo sombuso i-Constitution u-Section 65. Acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni. Kodwa izisebenzi ngasixoxisana lazo, ezinye zidonsa zisiyala, ezinye zidonsa zisiyala. Ake sele nje izisebenzi ukusetshenziswa. Sibambanene uhlupho lwethu sizilungise njengezisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisa.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo abathengisa ezitaladeni bathi kabasatholi inzuzo ngenxa yokusilela kwemali elizweni lokubhidlika komnotho. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukujabulisa imindeni yabo ngokuyithengela zonke indingeko zekhisimusi ezifana lokudla lempahla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa.
Sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukalutshwane ukuthi silithole. Kathesi bayintroduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasila mali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabo sibhateleni. Emabhanga kakula mali, kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, irand, ipu lula likhona kodwa linzima ukuthi silithole njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thine sithengisayo uyofinda ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahuda njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku Echo Cash imali yami ku swipe so nxa iku Echo Cash nxa sengithatha mini Echo Cash iliana kuya ngizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintsha njalo kuhulumende utshintsha ekunike i 50 US dollars ungatshintsha ungathatha iswipe kumbene le Echo Cash so kayitholakali imali lokhu iboda isekileta ebantwini abalutshana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomi wethu yibo abaphethe inoto yethu asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni kona la ama 2% ungashwayipha utholoke uhanjelwe imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho
ezindlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi isikhala ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo
abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha yezikweleti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simithe esiyabe sifuna ukukwenza ngapha even lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla labo basi-charge inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani asiphumeleli siyacela uhulumende ukuthi ngawe uyavula sibili imikambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini qala besilama $2 esanyamalala ama $5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali inyamalala isiyanga sokutshenza ukuthi vele le mikambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond akusela into even e-2 bond kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector
uNkosazana Debra Mukasa ngohlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Intatheli zindaba elodumo eyake yasebenzela amaphephandaba abalisa ele Financial Gazette kanye lele Zimbabwe Independent ingumhleli uAiden Weatherall Kaseko. Ukutshona kwakhe kudanise abanengi abasebenza laye. Akukazakali ukuthi uzabekwa nini lokuthi ngaphi. Sixoxele umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ongomunye wabasebenza lo mufi.
Sikusizi kakhulu ngoba undoda lo ngisebenze laye emaphepheni amabili iFinancial Gazette leZimbabwe Independent ube ngumqeqeqi omkhulu ngoba bekwazi ukuthi akulungisise isilungu njengomuntu obevela e-University of Zimbabwe lapho ake ngu-lecturer we-history ubekwazi akwenzayo mina njengo-national coordinator we-Zimbabwe National Editors Forum yibo abaqalisa i-Zimbabwe National Editors Forum ukuthi ama-editors abakhulu bephephandaba abakhulu bentatheli zindaba abakhulu bemsakazo ukuthi bahlangane bezo mhlangano wabo ukuthi bakhuluma izinto zabo ezicakathile ikakhulu ukuthi khona intatheli zindaba zibele ukukhululeka ukwenza umsebenzi wabo obathi ngesilungu i-freedom of expression freedom of assembly yibo la amadoda akuqhubeka ngomsebenzi la kungayisibo lapho engikhona bengingasoze ngibe khona ngoba i-editors forum iqalise yiwo la amadoda mina ngithengisengifika nje ngisongasasokusifa but ngazohlangana laye ngambuza eden interest ukuthi what is the guy kodwa hhayi ndoda asizameni gcinaneni umhlangano wethu lo siyazama ukuthi siwugcine siqhubekelayo phambili sibuhlungu ukuthi sesishile kodwa ugijimile endlima yakhe
Ungathi wadlala indima ebanzi okunganani kundaba zokuthapha izindaba lokuloba lokuthi ililahlekelwe okunganani njengentatheli izindaba?
Indima yakhe uyihambile. Ungakutshela ukuthi khona khona intatheli izindaba iziqakathekile ukuthi ezibadlula ezandleni zakhe. Abantu abanjengani, abantu abanjengadumisane Mulela, ofisheni kayiya. Kupana pasitulani. Avili nukuseva nuhi. Mandenga nukuluma habo. Pajule isa njumiza. Undota lo. Ujora miyati. Oneva njimata niri. Mwaba undota lo. Mwafundise avantu. Avane ngudile ngene. Journalism. The Sula University of Zimbabwe. The way is Zimbabwe independent. The financial credit. Avantu wanjenga. So I. Nashikile. Netemba nukuti kona kona. Laba basele ya bafundile. Avantu wanjenga. Avantu wanjenga. Abayenzeni bakhulumi babacade ababizo ukuthi waqhubeka umsebenzi awenzile. Laye nguye umuntu obekhona ukuthi afundise intatha ezindaba ezibuyayo ukuthi eZimbabwe kuyafunakala into ezithiwa white shipping media reform. Yibo abantu abaqhatha ukuphuma ngezinto self-regulation eziyeqinisezele i-voluntary media council of Zimbabwe. Yibo abantu abaqhatha ukuphuma community radio. Ngoba lathiso kunyuthwa sasifika abanye abantu ama-lessons e-communication. So undoda lo senzela lo wabe ngumlungu senzela kuhle.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abantu abanengi bazadlela ikhisimusi ebunzimeni obukhulu obubangelwa yikudula kwezinto lokutshabalala komnotho. Ikroniko ithi kusukela ngolwesibili sokubotshwe abantu abedlula ikhulu abafunyanwe besidla amabele emashabhini lakwezinye indawo zokunathela sokwedlule isikhathi esabekwa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 ikhefyu. IZBC yona ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi eVictoria Falls izolo bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hi, salibonani ku Studio 7. Ngithanda ukubonga ukusipha izindaba ezinhle lezimbe ezenzakala eZimbabwe. Siyabonga kakhulu kuzwa konke okuhle lokubo okwenzakalayo. Bese sithi kulabo abantu bona bayakhala ukuthi incwadi zabo kazivalwa. Hayi, sibaningi abantu abathumeza izincwadi lapha lama audio akhulunywayo. Angeke kukhulunywe konke in 30 minutes esiphiwa iStudio 7. I 30 minutes yangkhona la ingapheli incwadi lezo lokho ezisabalwa ziningi kakhulu. Izabalo yakho la wona othena kayivala incwadi izabalwa sibili. Ngelinye ilanga izabalwa. Siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo. Kula muntu ongayiboni into eyenzakala emathebeleni. Endaweni yakithi abantu bayaziyakhela kwasani. Abantu bayazenzela badonate izimali beziyakhele izikolo, bayakha amakliniki, bayakhe imigodi. Everything abantu bayazenzela. Izikolo lezi ezakade zachiwa until ma selokhu manje imiduli iwele abantu abethu azirenovetwa. Kutshontshe imali nje kuphela ukuthi imali yakhona isiwa kuphi, bayenzani ngayo kula muntu uyazi. Abantu bakithi abakhe bezama ukuphuma belime beke beyekele ukukhontrolwa yisisu njengalento eyenzakalayo le kuthiwa bazabeloka berojwa umumbu obolileyo kuthiwa hey izano PF ikholisa abantu. Abantu abakhe belime amabele belime bedle amandla abo nothi kuloko bephiwe into abangazazi ukuthi zibuya kuphi. Ilizwe liyaphela kula muntu ongaboli emathebeleni, yonke indawo kubolile kula nto right lapha sibisa mgwaqo lapha bahamba khona abantu. Even usuka ePlumtree usiya kobulawayo, even usuka kobulawayo usiya ePlumtree kuyefana emigwaqo yamagodigodi wodwa baye abantu bakhethi bengakuvoni ngoba ugibela ibhasi kuyabe kufanele ukuthi vele uhamba lapho kulinywe khona endle ukuthi ngamagodi yonke indawo even lezi zinto abazenzela zona waye bengazibuza ukuthi ikathi i-government yona ikuphi waye bengazibuzi lowo mbuzo dani ukuthi bebedoneta beze everything abantu bakhethi abake bezama ukulima mpela kakhulu beke betshintsha abantu bakhethi bebona isimo ukuthi isimo sinjani abanye ngabarojwa ngamabhayisikili ucaa ukuthi ungadla ibhayisikili impilo yakho yonke 5 years ungadla ibhayisikili
salibonani salibonani mthokazi omuhle hayi siyabonga imvula siyabonga ugcinwa linjani kodwa kumagumbi amane omhlaba singalilibali emalaba kohole empowensi sibhode pupu siphume pupu laphana kula badala bami yakwazi kakhulu badala badala laphana madlula mbijana esikolo zechebecheve ipupu liyana kodwa kuwo chebecheve laphana singene siyephuma ewange singene eBotswana bakhona umlayo eBotswana sibone igoli ijoza hhayi siyabonga khona pedala kwe ngikhona amadoda anjengabothandazane ochuma nangana laphana umalimami malume vuka ithanda umsakazo yokwazi ukuthi ngikubulise namhlanje ngikhona pedaluka ngiyabonga ukuhlanganena nani oveni ngwenya edaluka
sanibonani sanibonani ekuseni enibingelelayo ekufiselani le komadlambuzi ngizothi qaphuqapha ezindabeni elisilethela zona ukuze nani nikwazi ukuthi ngibe nomdlandla ukuthi siyamamela i-Studio 7 ngoba sisuka sikhuluma sihlaziya ngaloko lesuke likhulume ngakho engithanda ukudlulisa nanku ukuthi ngimamele u-Ezra laphana ekhuluma nogogo nomlandeli we-ZANU PF ugogo ukhala ukuthi encitshwa ukudla kulusizi kakhulu and kuyisikalekiso ezweni lasezimbabwe ukuthi kuyethola kusiba nabantu abadala abancitshwa ukudla ethina esazi ukuthi ukudla kuncitshwana kodwa uyethola iqembu line-system yokuncitsha abantu ukudla singabali nje yena umuntu omdala eyi-one sibala nje abantu bonke ijikelele umuntu oliphethwe indlala ongatholi lutho just ukuthi ngoba kalandeli iqembu lakho sencitshwa ukudla ubuse ukubheka ukuthi ukudla lokhu kuprintwe kwabhalwa ZANU PF product kumbe njani uzathola kubhalwe o-United Nations kobo-USA kungamadona asuka ngaphandle elizwe liyathola isibusiso kanjani ungabheka uma kuthiwa kona kucela izulu kwakuthunyela abantu abadala kube yibona abahamba baye ekhona laphana bayekhuluma nezinyanya kumbe nonkulunkulu ukuthi kucela izulu ngoba izulu labo lingasani but namhlanje silabo abantu abadala sibancitsha ukudla sithi izibusiso sizithola njani ilizwe liyathola kanjani isibusiso
Studio 7 kubasakazi labalaleli kwa Studio 7 okhulumayo ngozinja ziyamkhonkoda ngithanda ukuphikisana lombono kaVumani Ndlovu lo awukhulumayo othi abantu ababuya ngaphandle kufanele babheke ukuthi badlulile bechekwa betest ukuthi bale quarantine noma lutho kufanele ukutshele labo sebhuku labo bani bani ukuthi babheke labo bantu uVumani Ndlovu lo ucabanga ukuthi uyini yena eZimbabwe okhuluma lolo daba olufana njengalona yested ukuthi akhulume le government yakhe yeZANU PF ukuthi kufanele iyandise abazempilo le nto ikhulumayo kwiwumbudane nje okukhulumayo kuphambene
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe I-Reuters ithi kulabasolwa abalitshumi lanhlanu kwele Uganda abetheswe amacala okuphatheka kuzehlakalo zobudlova iterrorism kulandela ukudubuka kwamabhomba abulale abantu abayisithupha kunyanga ezimbili ezedluleyo. I-Associated Press ithi omhlophe owayelipolisa kwele Melika unkosazana Kim Potter ufunyanwe ngomthethwandaba izolo elecala lokubulala owesilisa onsuntu umnumzana Dante Wright. Singene kudaba lweMelika. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump usecele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi ivimbe ukuvezwa kwamaphepha alemininingwana ephathelane lokuhlaselwa kwephalamende yeMelika ngabasekeli bakhe mhlaka 6 ngoZibandlela. UTrump ufikise isicelo lesi kulumthethwandaba izolo ephikisa isinqumo senkantolo ephansi i-Appeals Court esokuthi uhulumende kumele afumbulule lawa maphepha awaphe ikomiti yedale lephalamende ephenya loludlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso. Umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abanengi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitsha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amela amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokhu sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla e-Congress ewaphiwe yi-Constitution ukuba ibe lalokhu ngesingiswa kuthiwa yi-oversight powers over i-executive yeMelika. Ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iparlamente yeMelika ikwazi ukubheka lokho okwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsho ukuthi upresident usenziwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via i-Congress. I-Congress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kuqakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njani ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Kungafihlwa khona lokho ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye upresident kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke kangiboni ukuthi Supreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthiwa ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi bheke ukuthi umonakalo lo wavela ngapi ubangwa yini ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sihlakalo sikamhla ka 6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo eofisini ngevoti ka 2024 kuzangena ngo 2025 mhla ka 20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho kumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iParliamente yeMelika engavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sihlakalo lalokho kunyokwa andela emuva ukuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweconstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi ulalokho akwenzayo okungalunganga.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokuthabalala komnotho. Abaphila ngokuthengisa labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Wayengumhleli weZimbabwe Independent njalo eyintatheli izindaba elodumo u-Eden Witherell kaseko. Kwenele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo ngelifisela ikhisimusi elihle.